VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo mhla ka 25 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokubhubhe izalane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kwelebhilitane iningi lazo zisebenza kwezempilakahle zibulawa ligcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebehanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe.
Sonxa ukuthi le ndaba yamakhondomi liqiniso ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho ayisebenzibonisana bephakathi
kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo sePlumtree bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abaphiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lasebebulewe ligcikwane leli emhlabeni jikelele selifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,272. Kunjalo nje iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe umsebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Inotho yalelo dolobho igxile kumisebenzi yozokwethekelelwa kwelizwe. Lona eselivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe losebenza kuleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ongukansila njalo waleli dolobho.
I-comment abaphumelayo ukuthi umsebenzi oyenziwa yi-task force ngendlela abawuyenza ngakhona is a perfect model. I quote the words. Gande inengi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju lichekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Inengi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebehanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Umahluko okhona phakathi kwedolobho le-Victoria Falls lamanye amadolobho ukuthi kwamanye amadolobho abantu baphila ngokwenza into ezijiyeneyo esingathi balama-economies a-diversified. Kukanti Victoria Falls iningi labantu baphila ngokuphuma kumbe ngokuvela ku-tourism.
Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju lichekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebehanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid leave.
Sizwa kuthiwa bakhona abahlala esikolo seMosi wathunya abavela kwamanye amazwe abavalelwe ukubana bekhangelwe ukubana balegcikwane leli. Ungasitshela ukuthi bahlezi njani abantu laba? Bahlezi kuhle na kumbe balezikhalazo za?
Abantu abavela kwamanye amazwe abagcinwe eMosi wathunya High School abafika 45 including 2 abantwana bahlezi kuhle. Asizange sithole izikhalazo ezivela yibo. Sibongela iVictoria Falls COVID-19 Task Force abayibo abakhangelane lomsebenzi wokuqoqa ama-requirements ukuthi abantu laba bahlale kuhle kungabi lama-problems.
Umkhuhlane we-coronavirus obangele ukuvalwa kwelizwe usetshiye idolobho le-Victoria Falls.
Umnumzana Ephias Mambume isakhamuzi sedolobho le-Victoria Falls njalo engukansila waleli dolobho. Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo sePlumtree High bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abawaphiweyo. Sixoxele sakhamuzi sesigaba seMathibeleland South njalo engumgcini sihlalo wabesifazane kubandla leMDC Alliance kuleso sigaba unkosazana Lindiwe Maphosa.
EMathibeleland South kukhanya sibili hayi abantu sebeqalisile ukuthatha serious umkhuhlane owecoronavirus. Abaningi sebehlala sibili ezindlini and labo umthetho ngani baphakamisile izinga lendlela abayenza ngayo ukuthi khona abantu bengahambi emgwaqweni. Nxa ngikhangele kakhulu edorobheni leGwanda lezi nsuku umuntu wonke uyazi ukuthi nxa u-1 esetshayela usangenwa emgwaqweni, izitolo sezivulwa ngo-9 zivalwa ngo and hayi uhamba sibili kunjani kulimited. So mbona ngani abantu sebekuzwisisa sibili lumkhuhlane and sebekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi khona baziprotecte bona laba abahlala lapho.
Yona indlala injani khona ngapho esigabeni ikakhulu ngesikhathi soneso sokuvalwa kwelizwe? Siyazi ukubana bakhona abaphila ngoncedo oluvela kunhlanganiso ezijeneyo, bayaluthola na loluncedo lezinsuku?
Lapho ke endabeni yendlala kunzima sibili, abantu kuyalanjwa emakhaya lapha, izitolo ezinye zivalile zonezo ezincane ekade zithengisa ezivulileyo, intengo yezinto ikhwele ngendlela emangalisayo. Ngithe ngibuza kwenye indawo ngatshela ukubana i-2 kg yechukela i-140 rtg. So indlala kunzima lapha emizini lezindlini njalo laba kade beholisa abantu kukhanya kulobunzima ukuhamba ukuthi besuke lapha basuka khona bebuye ebantwini njalo lokuthi abantu babuthaniswe behola lokhu kudla. So into yonke imile ende lokho kutsho ukulamba okumangalisayo. Siyathola ama-report kuma-messages nsuku zonke emize elambayo abanye bengasakwanisi lutho. Lapho esenelisa khona siyancedisa, lapho lathi esingenelisi khona siyaphonga ukukhanya but hayi indaba yendlala inzima sibili emaphandleni emzini lapho.
Sike sezwa ukubana abantu abahlala esikolo sePlumtree bona labo okuthiwa bavele kwele Botswana baphiwe amakhondomu amabhokisi 4 baqeda ngosuku olulodwa. Kungakukhombani lokhu ukubana bakhona yini abafohlayo bengena ezakhamizini?
Kulaba abahlezi ePlumtree hayi ngiyeke ngatsho ukuthi bayafohla ngoba sathi sizibuza kuminista le team yakhe suka ku-healthy basithembisa bagqugquzela ukuthi laba abahlala ePlumtree hayi ba-under i-security enzima abavunyelwe ukuphuma ngoba sase sikutshilo thina ukuthi nxa abantu behlala bebaningi kangako njalo besenelisa ukuphuma lapho bengena emphakathini kungaba yingozi. So thina basitshela basigqugquzela kumhlangano esaba lawo ukuthi akula muntu ophuma esikolo leso. Nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomu iliqiniso ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho hayi sebezibonisela bephakathi ngoba singazi njalo ngoba njengomuntu engingahlala ePlumtree but ngokuzwa kwami ngangizwe kuthiwa abakwanisi ukuphuma lokubuyela ngoba kule security.
Unkosazana Lindiwe Maphosa isakhamuzi sesigaba seMathibeleland South njalo engumgcini sihlalo wabesifazana kubandla leMDC Alliance kuleso sigaba. Sizaxoxa ngodaba lunye kuhlelo lwethu lwezamaphandleni oyilo olulandelayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela
mshe. Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqale uhlelo lokuhlola uzulu igcikwane le-coronavirus ngobunengi ukuze kube lesiqiniseko senani lalabo abahlaselwe yilumkhuhlane. Iningi lithi alikholwa ukuthi kuliqiniso ukuthi akukabi loyedwa ohlaselwe yileli gcikwane ezansi yemandebeleni. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo esiqoqelazo zithi lokhu zihlalele evalweni ngomkhuhlane we-COVID-19 kungenani lembiko yabezempilakahle eveza ukuthi akula ngitsho leyo yedwa ezansi emandebeleni osehlaselwe yilo mkhuhlane. Abezempilakahle sebehlola abantu abangamathumi amathathu lasiyangalombili kuphela kulesi sabelo osekuthe iningi licabanga ukuthi bakhona abahlaselwe yilo mkhuhlane kodwa bengakahlolwa. Umnumzana Nelson Gala isakhamuzi eGwagwe phansi noma tema uthi basemnameni ngaleli gciwane.
Lapha kithi kasikezwa ukuthi ayikho kumbe ikhona ngoba kakula muntu okohloliweyo. So singathi kayikho kanti into le ikhona. Esingakujwe ukuthi into leyo asilaqinisi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Besifisa ukuthi ngakuya testwa abantu ukuthi sibone sibuthi into le kayikho. Kube namantu abatestwe. So sihlalela lati evalweni kona. Singabantu abaphongutshona ezindlini siphuma nje kancane la buye lezindlini siyesaba. Ngoba umkhuhlane lo bathu uyabulala.
Amazwi akagcizelelwe njalo ngesinye isakhamuso eGwagwe. Esigethwa kwaziyo ngokuthi ngincube kodwa uhulumende kumele abhode ngezindawo ehlola abantu leli gciwane le-corona.
Mhlawumbe nqabe kule ndlela zokubana uhulumende angenelisi ukuthi kukhutshwe abantu abangahamba ngezigaba ngezigaba. Kuhamba kuhlolwa abantu batshele ukuthi babuthane endaweni ezinje. Abantu abahlolayo bafike bahlolahlole imikhuhlane mhlawumbe bangathola ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abantu abangabalale nto njengonaleyo.
Osakhula Edson Masuku uthi kuyadinga ukuthi uhulumende athuthukise ezempilakahle ukuze izibhedlela zonke zenelise ukuhlola leli gciwane hathi ukuthi lokho kwenzakale kobulawayo leHarare kuphela.
Sesifuna ukuthi ngayo kumbe kuyaba lo mtshini okhona ezibhedlela zethu lapho eduzane eGwanda kumbe eMthabezi kwenzela ukuthi kungaba lo muntu njengani ngasezwa kuhle simgijimisele khona ngale etest ebone manje lapha eduze khanye akula mtshini khona ukuthi umuntu angaze egule siyapho ngumhambisa eMthabezi kumbe eGwanda ephonguhamba phela ekhangela but imtshini akulalu akula ngisho.
Unkosazana Sakhile ngathi udu kuvalwa kwelizwe kwe-lockdown sekulethe njalo ubunzima kulabo abaphila ngamaphilisi angatholakali emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni okufaka njalo impilo zabo zini. Lalo bahulumende sethe kwehliswa intengo yempahla ezitolo. Unkosazana Margaret Mkandla uthi lokho akwayenzakali.
Izinto siyazitola ezitolo kodwa kuyasidurela ngoba namhlanje impuphu sithenga ngemali ebuhlungu. Ithukile abasibalisele u2 kg 120, i-cooking oil 170. Asifisele ukuthi ngabe kuthi izinto zihla sithola ukudla silezi ndawonye kuhlane luzulaphi kuphile.
Unkosazana Gertrude Mhlanga eGohole uthi la yakholwa ukuthi kakho lo yedwa osetholakalela leli gciwane kulesi sabelo njalo ukuthi kuzamele i-lockdown iqhubekele phambili kuze kube lesiqiniseko sokuthi lo mkhuhlane awusekho.
Kungabe kungaqinisekanga ngoba akekho osethestiwe asithestwa ngalowo mkhuhlane. Ngale lockdown mina ngokubona kwami ukuthi iqhubekele phambili kumbimiswe kuthi ngikuhlolisisa ukuthi ukuba khona kwayo kuyehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane kumbe njani. Ngoba uma kusehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane akulancedo lokuthi sigijimele ukuthi ayimiswe kuvulwe. Kumele sinakekele impilo zethu.
Sebe ngamathumi amabili lasitshaka lombili asebe tholakale belegcona le-coronavirus kuleli labulala abane. Ngimele i-Studio 7 ngiseGwagwe ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke asilalelenini uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Solani Moyo, yena ongumgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathabeleland South.
Abantu vele basemuva kakhulu. Ngike ngathi nginanzelela ngiseflam ngathola ukuthi abantu bayisaba kuphela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-3 o'clock bayasangena ema-town but phandle abantu bayazihambela abantu bayenza konke abafuna ukwenza akubonise ukuthi kulo mkhuhlane but thina siyazama iindlela zokulokhu esibatshela bantu gezani zani singesepa naleyo abanye bazasitshela ukuthi kona sikuthatha kuphi konke loko kasinayo elithithi kwenza plastepo okugeza izandla and ngathi nanzelela sibona nganye emavikini azayo kuzaba kuwesi kakhulu ngokubana abantu sekuyisikhathi bengasatholi zonke lezi zinto kumele bezisepa ngoba bazithola through kuba abantwana bethu ababuya eGoli manje kathi njengoba kuva besibona ngani kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu belidlala ngapha ethi isikhali zilokungena kakhulu ebantwini basemakhaya.
Ye, usikhuluma ngendlala, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu baphila ngani njalo kukhona yini abakudobha emasimini?
Engingakusho ukuthi bayithi indlala iyamangalisa lapho kakhulu endaweni yasemathawu. Inanzelele ukuthi khona abantu abadobhanga lutho. Abantu ongaba kukhona nje betholakala ngoba amadoda nabantu nxa beholile nalowo muntu igwadla ngoba kulesithembiso sokuthi bazahola kunala maviki azayo sebekhulumele bahamba bedeliva ngama-village village abantu yibo abazathembela ukuthi batholelelo gwadla indlala ingenile kakhulu kakula lutho olukhona olwadotshwayo emasimini abantu bayalamba le mpuphu layo igovernment iyatsho ukuthi badilivele ezitolo kulezi abantu abalezitolo eziduze ukuthi bathenge okusimangazayo ukuthi nxa kuthiwa kabathenge bazathenga ngani nganalowo ma-seventh of board bazathola kuphi ngabantu ekhaya kabala mali yiyo uhlupho esilalo so indlala ingenile kakhulu ngoba kutsho izini sesikhulumela la yendlala ezinkomo inkomo seziqalile nokucuba ngoba kakula lutho njengoba izulu lingananga sokwenzakala ey'nkomini sokwenzakala ebantwini lobunzima obukhulu kakhulu nxa igambe lingathathekanga amanyathelo okuthi zami ngendlela eziningi ukuthi laba abasincedisayo besincedise mpela kakhulu.
Ye, manje izikolo ke nxa kuwukuthi zingavulwa ubona kungahambe kungaphileka yini abantwana besiya ezikolo?
Hhayi, okwezikolo kona kasikhulumi. Okwezikolo kangiboni kulo mntwana ozaya esikolo. Ngingakhulumeli mayelana le ndlala. Sikhulumela izinto okubhadala i-school fees, akula muntu olemali njengobana ngitsho ukuthi thina ikakhulu singabantu labana esibhenefitha ebantwaneni bethu labafowethu labomama labobaba abase-South Africa njengobana kathesi bevalele kuhleli kungela nenzuzo ebuyayo ngapha eZimbabwe. So ngethemba lokuthi isikolo umntwana nje ukuthi esikolo ngapha kunendlala. Okwesibili akula le mali obhadala i-school fees, konke lokhu kuyahlangana together. Mbona ngani hhayi isikolo kuzoba nzima kakhulu, kuzahamba ababili abathathu ngendlela engibona ngayo, ikakhulu kulaba basekuma-grade 1 kuzokwefika ku-grade 4. Le themba lokuthi umntwana ngeke sikhone ukuthi ehambe ngoba ngomanje indlala isikhona siyazibonela thina abantwana. Uthole ukuthi ulabantwana ekhaya umakhelwane, sokumele ukuthi la ubona iplanti uyenze njani ngoba ngomunye kade ngikhuluma nokhansili nje izolo ngimtshela ukuthi sicela ekhangele kakhulu laba asengani sokuqalile ukuthi kabatholi lutho, sibone ukuthi singazama ukuncedisa njani ukuthi lokho esikudobhayo lathi sikhona ukuthi sibanike khona okuwama-10 kg empuputhi labo babambe ithubu ngoba kunzima sili babagali.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Engingakusho kubalaleli bakithi, bantu bakithi sebunzimele, ubunzima esihlangana nabo sobunzima bakho kuphela ubuqondane lelizwe lonke. So sicela ukuthi abalolutho bencedise abanye abangelalo, kube sesingakhohlwa uNkulunkulu ukuthi esihawukele sithandaze ukuthi khona umkhuhlane lo uhambe uphele ungabi khona. Njalo sele futhi ukubana laba abadobhayo kakhulu nxa silama-organization aholisa ukudla singakhethani ukuthi sinika bani sincitsha bani sinika neni ngoba singabantu banye sidle ndawonye ngoba konke lokhu kufikile kufikele isizwe so esikhona singakhethani ngokwamaphathi singakhethani ngokuthi wena ungumntu akabake ungubani. Konke ngithi khona ikakhulu kubo sebhuku lezinduna abantu bonke ngabenu zamane silime ngezinyawo sincediseni abantu ukuze sizwe sakithi singahlupheki. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga, kube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga babaandi lani lime nosuku obuhle.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezisiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association, njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center. Sicubungula okwenzakalayo kuleli dolobho ngesikhathi
iningi labantu liku lockdown.
Ebengukhangelele lapha kakhulu njengoba sokuthe kwangezelelwa amandanga ukuthi sihlale ezindlini singahamba hamba. Nanko okuqakathekileyo okumele sincedise ngakho kufuze sincedise ngokudla kakhulu ngoba abantu bakhanjiswa yikuthi akulakudla abanampuphu kulendlala empuphu ezindlini lapho okulethela ukuthi kuze kube nodlame abantu bahlukuluzane ezindlini bese siba nalokho okukhangelela ukuthi abantu bayalwisa ubaba nomama labantwana bese kusiba nodlame ezindlini.
Izakhamizi kuziphatha njani lokho?
Khangelela ukuthi uhulumende ngabe uyasincedisa ancedise lokuthi impuphu lezi ezifikayo abantu bazitholi ngoba kunje silobunzima bokuthola impuphu kunjenje bengikhona kobhango engihlala khona eduze kwegrosa yakobhango sehlulekile ukuthenga impuphu ngoba kasilamandla ithengwa ngabalamandla izalokwazi eziningi labantwana abaningi babuye bengekhaya bengalakudla okuphose sebezabamba inyanga bengalampuphu ngoba kungayiwa ezitolo lapho amalayinzi akhona kuba abalamandla bathatha impuphu. So siyacela ukuthi uhulumende abone ukuthi ukuze sinqobe abantu bahlale phansi ezindlini ngabanikwe ukudla. Ngiyabona eHarare bengikhangele emashonaland bephiwa ama-food hampers akunanzelele abafelokazi kunanzelelwe imuli zonke ukuthi ziyancediswa le ntandane ngokuphiwa ama-food hampers bancediswe ukuze bahlale phansi. Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi uyancedisa koBulawayo ngoba angikaboni ama-food hampers ephiwa bengilokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni koBulawayo ukuthi baphiwe ngaphi kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha koBulawayo kodwa ngingakakuboni kusehla kusiya phansi.
Sesikhangela okunye okuningi okumele abantu bekusebenzise ukuzivikela ekutholeni igcikwane le-coronavirus. Kuyatholakala yini amanzi okugeza izandla lokunye okuninginingi?
Asonelisa ukuthenga ama-sanitizer even isepa yokugeza asonelisa isidura kakhulu. I-2 kgs nje isingena kubo ma-100 pound 200 pound so siyehluleka ukuyithenga yikho kuza kwenza ukuthi singanqobi lomkhuhlane. Ngakunanzelelo lokho kuqakatheke kakhulu ukuthi sincediswe ngama-sanitizers namasepa abantu baphiwe bageze. Ngiyazi koBulawayo silamanzi kodwa nxa silawo amasepa sizazama ukugeza sizame ubungcono bethu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo, eyoBulawayo Progressive Residents Association,
njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela Orphanage Care Center.
Sixoxelaye ekhona le koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Yeah. kodwa kumnandi masihlangene jolojo kodwa kumnandi masihlangene jolojo
singakehlukani ngesikhangele inhlobo zendaba sokubhubha izizalwane zezimbabwe ezingamathumi amathathu lanye kwelebhilitane. Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethula namhlanje olubalelisayo ngu-Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.